uRish ulobele uBiden incwadi esithi uhulumende kamnanga qhubeka engahloniphi amalungelo oluntu wathi kumele kukhangelisiswe lokhu. Olwela amalungelo oluntu esebenza emahofisini awenhlanganiso yeZimbabwe National Students Union zinaso umnumzana Ashley Funye uthi kulungile lokhu esithi uhulumende kamnangagwa uvele esefuna ukuba kube namazwi asuka emhlabeni wonke aza kwenza ukuba ame ukuhlukumeza uZulu. Umsekeli wesikhulumeli se-TCCC umnumzana Gift Ostalo Siziba ukhulume ngalokho okuchiwa ngumnumzana Rich esithi uvumelana namazwi la.
Indaba yokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwama-activist yinto okufanele ilungiswe ngenxa yabana i-impunity is a bigger issue kwele Zimbabwe. Ungakhangela kulabantu ababe dala bekuregime kamgabe behlukuluza abantu namhlanje ke bahlangana lezi nkinga ngendaba ke yemthetho and the culture, political culture ababe instila ukubana ke abantu nxa bedifa lana kufanele behlukunyezwe. Kuyilungelo lomuntu wonke weZimbabwe ukubana ke ukwanisa ukuba lembono etshiyeneyo, akukho criminal ukuba lembono etshiyene ngimbono ekhulunywa ngalaba abakuhulumente. So indaba yama-abduction, indaba ye-torture, indaba yokufanele lungise le ndaba ye-imprisonment. Liyakwazi ukubana ke uJob Skhali usejele engelacala. Konke lokhu yinto okufanele zilungise ukuze eZimbabwe sibekwazi ukubana sesikwanisa ukuphila ndawonye njengabantu beZimbabwe.
Kodwa ilunga le-ZANU-PF umnumzana Teddy Ncube uthi ibandla lakhe kanti kungeni okukhulunywa ngele Melika.
Usenator weMelika lo uyaphambanisa kakhulu nxa ephonga ukusukuma nje athi iZimbabwe yancindezela abantu. Ukuthatha ngapi khonoko ukuthi iZimbabwe yancindezela abantu? Njalo ngabaphi abantu asebencindezeliwe? And kungasenani ekubusweni komhlaba awuphonga ukusukuma nje uthi abantu bayancindezelwa unga sitshengisa ukuthi khonokho kuthethe ngapi. And ziningi indlela zokufika kudecision yona le ezifanana lama-courts, silabo International Court of Justice, silabo International Criminal Court, yibo abalomlando wokufika kusinqumo seneso.
Ziyaqhubeka zisanda izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo kaZulu eZimbabwe kulandela ukhetho olwenziwa ngungcwabakazi lonyaka. Abaningi besithi kumele iZANU-PF ikhulumisane le-CCC ukuze iqede ukufuthelana lokhu. Kodwa uhulumende uyakulandula lokhu esithi akula muntu ohlukunyezwayo elizweni, njalo labo abathi bayahlukunyezwa kumele bamangale emapholiseni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.